ushonele kusoso lesibhedlela lapha tengayilathwa khona.
Yes, sizokuthi angezanga kuthola uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba batheka la maphepho okuhlala kule South Africa akutsho ukuthi ungwenya kambe nguyedwa ugcine ebhekane lezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela ngawuthola usizo olulo.
Kunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo phela uthola nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso kodwa ithemba belikhona lokuthi engelathwa ancediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela. Pho ke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebebuyiselwe emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela sesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lohlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead njengoba kunje ufe ephihlika khona apha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungajoke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asecirculatayo esilayo i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asecirculatayo. Sengingayibiza-ke manje i-account number le number ka dadewabo kamuyi 0796791843 bala wethu uPrecious Sibanda 0710648167 nakimi besebengasondelela ku 0739840241.